isendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 17 kuNtulikazi 2019 ngontungamili Nkomo. Endabeni zekuseni namuhla, umongameli Emmerson Mnangagwa sehlele ilanga ukuza kwenziwa ngalo ukhetho lokudinga umeli weMangwe leGlenview South edale lePhalamende ngemva kokutshona kwababemela lezi zigaba. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokutshabalala komnotho. Iqembu elimela iZimbabwe emdlalweni we-netball lijabulise abaningi izolo ngemva kokubhaxabula eleBarbados. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa izolo uhlele umhlaka 7 kumpandula ukuthi abe lilanga lapho okuza kwenziwa khona ukhetho lokudinga umeli wesigaba seMangwe leseGlenview South edale lePhalamende. Isigaba seMangwe sisele singelameli ngemva kokutshona kukamnumzana obedingwa Mguni, yena oyelilunga leZANU-PF, kwathi iGlenview South layo isele ingelameli ngemva kokufa kukankosikazi Vimba Itswankirai Jaba owebandla le-MDC. Ababili laba babhubhe ngenyanga edluleyo. Umguni waqaleka esePhalamende wayatshonela esibhedlela. Unkosikazi Tswankirai Jaba yena ukhulelwe ngamanxeba awathola engozini yemota eKwekwe ngoNkwenkwezi. Ezinye izakhamizi zakoBulawayo zikhangelelwe ukutshengisela namuhla phezu kokukhuphuka mahlayana kwentengo eyisitolo lo kungakhwezwa kweholo lezisebenzi. Omunye wabaqoqa lolu hlelo, umnumzana Josephat Mzacangulube, ulobele amapholisa ewazisa ngenyathelo leli. UChris Kande weStudio 7 uxoxele uNgulube, yena othi bazabuthana bucwadlana lesithombe sikamoyi umnumzana Joshua Nkomo.
Siyatshengisela koBulawayo esikubiza sithi citizen demonstration, sitshengisela inhlupho esilazo, ama-problems esilazo njengabantu bezimbabwe, kodwa sitshengisela sikoBulawayo.
Ngeziphi ezinye inhlanganiso ezikhona ekutshengiseleni lokho?
Hayi, inhlanganiso nguse zonke nje ezikhona ezijale ukulwela amalungelo abantu nje lokuningi-ningi. Lama bafundi bemakolishi ngibanxusile ukutshengisa lokho ayisikho kukaJosephat Mzacangulube kodwa ngokwabantu bonke. Kodwa ukuze lutho lufezeke kufuze kube lo muntu olukhokhela ephambili ekutshengiseleni ukuze kube le substance entweni yakhona. Abantu beZimbabwe ngakathi esiningi sesebe lokwesaba kakhulu. Iyabiza i-demonstration, akulanga ngisho lo muntu ohamba uthi ozacula besisaba uthi ozaqala mbani. So mina njengomuntu olwela amalungelo abantu ngijhile ukuthi hayi, mina lokhu kutshengisela ngizakhokhela ngiphambili. Abantu kababuye bazabuya bazokutho ama-solidarity, bazokutho okubahluphayo engatsho ngathi bazabala esingathi ngama-solidarity speeches abo. Inhlanganiso ezijeneyo sesifikile esithombeni sikaJoshua Mqabuko Nkomo besitsho lokuthi njalo esikwenza kade sithi sifuna ukutshengiselela sinika ihulumende esikufisayo ukuthi kwenze, ngoba leyi demonstration ayisiyo yokulwa lo hulumende, yokutshengisela ukuthi thina sifuna lokhu nalokhu. Kuphanyaswa yikhulumente, ikhulumende lapho uyaphambana sicela uyenze. So nxa engasalalelanga yikhathi esizabiza ku demonstration yokuthi sizohlala edorobheni singazuki aze alalele ayenze khona ke sicelayo.
Siyabona ukubana wahambisa isicelo emapholiseni, bathini bona amapholisa, bakuphendula na?
Amapholisa angiphendule ngefoni engingakutho ngoba bengihambile fuze sihlangane izolo. Basebesithi ayincwadi eyoku-acknowledge i-demonstration isikhona. Bengiphandle kwedolobho ngisezokunye, angisafinyelelanga ukuthi ngihambe ngiyithatha leyo ncwadi. Kodwa into eqakathekile lamaloya kumagqwetha ami engiwazisileyo ngomthetho la lendlela enhlala ngisenza ngayo incwadi nxa ngibhala ibhala kuthiwa i-notification letter ayibhala kuthiwa i-clearing letter so kwabuze ukuthi hayi sikuzwile lokho okukhulumile u-inspector Nyathi u-PDIO laphana e-central district of Southampton building uthi hayi sizwile sibonile incwadi yakho sifisa nje ukuthi sibekwazi ukuthi uzahamba njani sibe le ID ngase ngikhuluma la ecingweni ukuthi hayi sisukela ko-hyper laphana esihlahleni laphana ekhoneni ekhoneni labo Thovambayiwa yikho siyasukela khona ngo-12 o'clock abantu bahlangana khona ku-12 o'clock sibe sesiwalker edorobheni sihamba ngebhejitepo sisiyathena ku-5 Avenue singena siyajoyina umqabuko siqansa sisiye esithombeni sikankomo lapho kuzakhulunywa khona ama-solidarity speeches khona
abantu abesabi na ubona ungani bazabuya ngobuningi
abantu bangangabuyi ngobuningi ngoba abantu bayesaba njengoba yabona abakhulu belizwe behlala besithi balungise inswazi ezilesawuti ukuthi bakarabhe abantu so abantu balokhu esaba kakhulu kodwa into enkulu engiyifisayo kubona laba abangabe buyile baluthwane bebaningi yikuthi umlayezelo esikulayezelayo kusitshengisele sethu umlayezelo esikulayezela uhulumende uyefika isiqoqa sendaba yokuthi umbiko uyefika kuhulumende uyefika kupresident uyefika kuzigaba zegovernment ukuthi abantu bakhala ngalokhu lalokhu yikho esikhala kakhulu ngoba sizakuthola kunamba ku-PA system ekubhodeni kwethu sikhuluma ukuthi abantu lingesabi amandla akini bantu ezandleni zenu nxa lihlala sisaba ukuthi lingene emgwaqweni kuyafana lakathi esibhedlela kulamithi ungagula uyafa so ongayisikufa ikuphi
umnumzana Josphat Mzacangulube ngomunye wabaqoqa ukutshengisela kwezakhamizi zakobulawayo namuhla ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 Ikomiti yePhalamende ebona ngezamafutha ezimota lamandla kaGetsi eParliamentary Portfolio Committee on Energy and Power Development ithi kayiboni amanyathelo amenyezelwe nguhulumende izolo senelisa ukuqeda udubo lokusilela kwepetulo ledizili okuqhubekayo elizweni. Idale lekhabinethi lazise ukuthi uhulumende usezathatha amanyathelo okwenqabela inkohlakalo emagalajini. Lengezelathi uza kwenqabela osomagalaji ukuthengisa amafutha emkambo wensitha abuye njalo ababambe ngamandla ukuthi bamukele impatalo yama-electronic payments. Kustanekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umgcini sihlalo wekomiti le umnumzana Joel Gabuza.
Inkinga esilayo wethu what is happening ugovernment ukuthi baphonga ukukhuluma nje ukuthi nje bephonga ukukhohlisa abantu. Inkalakatha yokuthi ifield yangikhona ayikho. Imonitor, uyamonitha into engekho, uyabumonitha niyona ifield engekho. Ungakhangela nje kuma-garages nesilezi moto. Uyafika ukuthi igaraji leselenyanga lingakareceive ifield, bayabemonitha IP yakhona yoningekho. Xa umtesi emkambeni omnyama, isikhathi esiningi uyabulanda okuyi-5 liters, maybe usushodelwe ifield yakuphelela endleleni. Ulanda i-5 liters, ulanda i-2 liters. Amboni ukuthi emkambeni omnyama yiko kuyakhona amafutha. Amafutha vele awakho. Bona abawathengisa emkambo emnyama maybe abezithengela i-20 liters, 100 liters. But amafutha wakhe elizweni, amagaraji amaningi awala mafutha. So lapha nxa kuyikuthi ayatholakala kugaraji elilodwa, wonke umuntu uhlehambe khonapho ehlekela amafutha.
Lagcina livumelaneni lo Phathintambo obona ngalolu gatsha?
Angithi wasithembisa ukuthi kathesikhathi siyabe selungisile, but akawulungi lutho. Ngoba uyabona i-challenge esinayo ngendaba yamafutha, awusoze ukuthenga amafutha ne-foreign currency e-Kuwait kumbe i-Iran kumbe lapho avela khona, ngoba ufuna i-foreign currency. Ubuye lapha eZimbabwe wathengise ngebhondi, usuyathenga amafutha abe sefuna i-foreign currency. Lezi i-foreign currency abantu bayalisile ukuthi ayisafunakali. Ikalakatha yikuthi u-government nje kaphuma egcekeni esitshele ukuthi ibhondi leyi ayisebenzi, ayithengi mafutha. Because i-government kala mali.
Ikhabhinethi le njalo ivumeleni ukuthi kufanele abavakatshela indawo zokuzithokozisa endaweni ezinjengabo-Victoria Falls abawetela bebhadale ngemali yakwamanye amazwe.
Ye, kodwa inkalakatha yokuthi phela nxa kuyikuthi kuzovumela imali ezimbili zingene lize, kwazi ukuthi wa-advise ugovernment mani ngezomkhonomi. Nxa uyavakatshela indawo vele ama-tourist bebabhadala nge-foreign currency, yethu esiyaziyo babuya bele mali zabo ze-foreign currency, babhadale nge-foreign currency. But i-challenge ukuthi yona ihotela izayithatha yini i-foreign currency iyise ugovernment, kodwa ugovernment ema-bank ungathembakali ukuthi imali ungayishiya uzoyitola ikhona. So it's not an issue, i-issue confidence, ukuthembeka abantu ukuthi belethe imali ebhenki ukuthi kuthembeke, ebhenki ithembeke layo government. Kanti silahlekele izimali abantu bokuthi ano wonke ama-nostro account asela mali ozayizuza, abantu balahlekele izimali ukuthi uya kuhlezezela ukuthi ubisele lapho imali edliwa khona ukuthi.
Umnumzana Joel Gabuza ngumgcinisihlalo wekomiti yedale lephalamende ekhangelane lezamafutha ezimota kanye lamandla kagetsi ePortfolio Committee on Energy and Power Development. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende senqolonge umeli wakweleBhilithane ukuthi azechasisa ngokutshaywa lokuyangiswa kwamalunga equla likamphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Omnumzana Sibusiso Moyo yizizalwane zeZimbabwe ezihlala kweleBhilithane ngeviki edluleyo. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende uzakwazisa namuhla ukuthi usengezelele iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso esinganani. Sokuyisikhathi senu balaleli, lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Mina ngibona uchamisa urongo mayezothi abantu bangena emgwaqweni batshengisele, ngoba yena ufuna ukubulalisa abantu. Abakhathali ngokuthi abantu bafe, uyazi abantu bangadoyidoya lana badutshulwa bafe. Yena akumu-affect indawo, njalo ufuna abantu bamlwele impi yakhe ukuthi yena abe yi-president. Akasuke nje lo ahambe nje liyayilusa iy'nkomo zakibo le. Abantu into abayifunayo bafuna uhulumente ozokwazi ukuthi abasize, cause manje kunje abatsha bonke laba abazamayo ukuthi baphile sabaphila ngokuthengisa-ke emgwaqweni. Kodwa-ke uhulumende ubabhekela phansi, ngoba nanku bayaxoshwa benziwa nje, imali yangikhona ayithengi kafana nje. Kodwa mina into engitsho ukuthi yena lo chamisa lo naye lo mnangakho abahlale phansi bonke nje ama-political parties bahlale phansi bakhulumisane, kube lesinqumo esizodwa esithathwayo. Cause yena uchamisa ne-ZANU-P F mina ngibona bonke baguqile ngaphansi ukuncenga khona ngale ngase-Britain. So bonke nje i-Britain ayisakwazi ukuthi iphe bani isize kuphi. So bonke nje mina ngibona ngathi nje hhayi bayenza into njengelangqondo nje, bonke kuyafana nje. Besithembile ukuthi maybe izinto zizalunga, ngoba kade ngena-ke lo mnankako kwakungani ukuba ngcono, kodwa nako kuba wes, ngoba laye akacabangeli bantu, ucabangela itafula lakhe nje kuphela. Aliba yena uyahola la mabhondi lawo kumbe kuthiwa ama-RTF, alibuya kubona ukuthi ayisebenzi imali.
Sanibonani basakazi abahle. Mina nginqube ngisendaweni yaseGoli. Ngifisa ukudlulisa kubalaleli ikakhulu ezweni lokuzalwa eZimbabwe, ikakhulu eMathebeleland. Ngithi abantu basesindebeleni kathesi sokuyisikhathi sokuthi bavuselele amasiko abo, beyaziwe ngamasiko abo aqhuba kahle. Izinduna zihlukane nokuyenza imisebenzi yabohulumende, ziyenza umsebenzi ofunwa ngabantu. Bevuselele amasiko wonke akhona ayevele senziwa la kudala. Kathesi sizwe sivubhuqwabhuqwa indlala, izulu alisani, kodwa bona abadala abakhona okwamanje bayakwazi ukuthi khona empilweni kwakuthi uma sokunje kuyenziweni. Ngicela mpela abantu bakabesukumele yonke le nto leyo, kathesi ilizwe kalibuseki, ilizwe liphethwe ngabantu abangekho right. Ilizwe selibonakala selingathi lisezandleni zamasosha. Abantu bayahlukunyezwa yonke into. Sizwe sikamzilikazi, sizwe sikamthwakazi, sonke sikumane livuseleli amasiko enu. Ilizwe likwazi ukubuya ezandleni zabantu abalungileyo. Yonke into eyayisenziwa kudala kubikwa kusiya ezintabeni ezindelele kusiwa kuphi kuphi. Sukumani bantu bakithi liyenze okwakusenziwa. Lithuma abantu abaqondileyo lingathumi noma umbani. Thuma abantu abafaneleyo libabone ukuthi bafanele ukungena entabeni. Yenze isintu sibe yisintu. Isizwe isizwe ngamasiko aso. Kanti abahlaleleni abantu abakhona kathesi kakhulu emathebeleni. Mathebeleni South kakhulu lapho endabuka khona endaweni yaseplumtree. Akwenziwa lutho ngezinto zesintu. Angazi ukuthi sokwathini ebantwini, kodwa abantu abadala bakhona esibabhekileyo ukuthi ngabe yibo abayakwenza. Akuzama ukuthi abantu basukume, mhlawumbe isizwe singaba loxolo kuke ilizwe like libuseke, ilizwe like lilunge, ilizwe libusekele ezandleni zabanikazi. Ngoba kumanje nje siyabona ilizwe liphethwe ngabantu abangasobanikazi belizwe, abantu abangakhethwanga ngabantu, bathatha ilizwe besebenzisa amandla abo akuba ngokuhulumende ukuhlukumeza abantu lokuhlukumeza umphakathi kuze kuphele konke lokhu isizwe sibuyele emasikweni asosivuselele amasiko. Ngiyabonga.
Eqinisweni ukuthi vele eZimbabwe akusela qiniso. Labona labo mama bangabe bekhethiwe bona labo bazathi sebeqedile ukusetshisisa ngecorruption ekhona eZimbabwe. Manje amasela akhona wona lawo ngawezanu vela, njalo futhi bakhethwe yiyo izanu. Bangabaqamba na obhululu babo? Labona labo abakhethiweyo futhi bengamasela, awuboni ukuthi kudlalwa ngabantu? Kuyafanana layena liyana ikhomishini eyayikhethiwe kuqala ukuthi izocubulungula ngokudutshulwa kwabantu oka-1 August. Anti awona ukuthi kwafanana lakathesi ukuthi bathi beqedile azange betshela abantu? Lamhla sikwazi besebahamba mba bakahambi, sebaceda kumba bakacedi, akuzange kutshelwe umuntu.
Njani basakazi abahle? Amagetsi asithwalise nzima, sabe sifisa ukungena kuhlelo kodwa amagetsi asuke asihambile namafoni acitshe. Situation la inzima ngapha ekhaya, okunye sabe singasakwazi vele ukuthi senze. Kulokhu okudemonstrate-a lokhu kunzima ngoba kufisa ufuna abantu baphakathi kohlupho kodwa akasela qiniso lakho. Osiye kwaziyo ikusasa leZimbabwe ngoba yayisesihlukuluzeke kakhulu ukuthi abantu bangathi bayenzini, so bayiphelelwe ngumphawu nje. So kuphonga ukukhangelwa kuphela ukuthi hhayi mhlawumbe inkosi iza kusilamulela ngesikhathi sayo.
Kebe kungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho mlaleli kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Elemelika selethese umkhokheli webutho lakwele Myanmar lezinye iziphathamandla izijeziso zenotho phezu kokubulawa kwabokholo lwesiRohingya Muslims kulelo lizwe. Abalwela amalungelo oluntu kwele Sudan bathi ibutho kanye labamela amabandla aphikisayo kunkulumo zokubumba uhulumende wenkazatho kumele bavumele abesifazana ukuthi baphatheke labo kulolu hlelo. Kuhlandla lendaba ezihamba phambili eMelika namuhla siphatha udaba lwedale leCongress elivote licothoza amazwi kamongameli Donald Trump izolo. Awukuthi amalunga aleli dale amane awebandla eliphikisayo elamademokrasi ansundu kumele abuyele emazweni awo omdabu nxa esola okwenzakalayo eMelika. Idale leCongress lisole amazwi kaTrump lalisithi agcwele inzondo njalo atshotshozela ukukhethana ngemihlobo. abavote bevumelana lalokhu ngabe bandla lamademocracy la bebandla lamarepublicans abane kuphela. Sixoxele umgcini sihlalo weMDC eMelika umnumzana Dan Moyo ngalolu daba.
Ngokubona kwami uTrump vele uracist and into ayisebenzisayo even ngokhetho luka-2016 ukuthi azawine wangena ngazo iindaba zona lezi ze-immigration lokuthuka abantu abangasizizalwa zalapho. So mina ngibona ukuthi uselungiselela ikhampeni eyokhetho lwa-next year and usegruma abasekeli bakhe ukuthi bahle bavele bangene kumodi leyo ababekiyo ngesikhathi sika-2016 election, ngoba I think ubona kuyiyo i-winning formula ukuthi aphile to abantu bakibo ababeliva ekuthini bona bangcono kulabantu abansundu nabanye abavela kwamanye amazwe.
Amalunga edalela ephalamende awebandla lama-Republicans okulibandla lika-Trump kungani engafuna ukumsola phezu kwamazwi akhe la? Bayamesaba kumbe bavumelana lembono yakhe?
Angiboni ukuthi bavumelana lembono yakhe. Engikubonayo nje ukuthi abalaqiniso labantu bama-constituents abo ababarepresentayo ukuthi mhlawumbe if bangaphikisana lo-Trump bangagcina bedliwa kukhetho oluzayo luka-2028. So ngibona mina kuyinto e-survival ukuthi either bavumelane naye u-Trump ngoba bengaphikisana naye kungenzeka ukuthi badliwe kukhetho oluzayo lolu, and therefore bazame uku-avoid-a khona lokho. That's why ubona bengakwanisi ukuthi basho baphumele egcekeni ukubana into yabo inketabethabe le abavumelani layo.
Kulo cwaningo olwenziwe yinhlanganiso ye-Reuters ngemva kwamazwi ka-Trump eveza ukuthi uselosekelo oluningi kakhulu kubandla lama-Republicans ngemva kokwethula amazwi la, ungathini ngalokho?
Kuyakhombisa ukuthi vele abantu abasupporta ama-Republican from kudala bavele bengabantu aba-racist ngoba angiboni ukuthi bangasupportana lo-Trump ngandlela bani if bengakholelwa ezintweni azishoyo esizibonayo ukuthi zi-racist. Ngoba ene ma ukubhekisisa ukhangelisisa laba bantu athi kumele babuyele lapho abazalelwe khona, abavela khona, abathathu bakhona ngabantu abazalelwe la, and ngoyi-one nje ngumunye nje kuphela owazalelwa elizweni lase-Sudan wakhulela lapha kodwa laba abanye abathathu bavele bazalelwe lapha bengama-American. So ukuthi u-Trump athi khona uyele kumazwe abo just on the fact yokuthi akusomangisi or abelungu kukhombisa yona i-racism le esiyizwayo eyenza ukuthi kuze kube le vote ephalamente namhlanje.
Ubona kumsebenzela kuhle kukhetho oluzayo?
Well, njengoba kwamsebenzela kuhle kukhetho luka-2016 even though engazange awine i-majority but kwamsebenzela kucollege, ku-electoral college, ngoba nangu nguye ongu-president. Kodwa angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020 ngoba I think abantu abaningi abangazange bavote ngalesa sikhathi, especially kulezo ndawo lapho athola khona ama-electoral college votes amenza ukuthi abe ngu-president. I think this time around sebebonile ukuthi lo muntu uyingozi for ilizwe le-America and therefore sokumele akhitshwe. So angiboni ukuthi kuzomsebenzela ngo-2020.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC khonapha eMelika. Kwezemidlalo, iqembu labesifazana elimela iZimbabwe emdlalweni webhola lokuqaga linqobe eleBarbados nge-66-41 emdlalweni we-Netball World Cup odlalelwe eLiverpool kwelePilitane izolo. EleZimbabwe selizanqikilana leleMalawi ngolwesine.
Wonantsimbiyaza ubani benga tinja mabubesi Tembe Wonantsimbiyaza ubani benga tinja mabubesi Tembe
siqhiveke ezekuseni ngokukhothamela iqhawe lezomculo elidume emhlabeni wonke jikelele uJohnny Clegg. Yena obhubhele emzini wakhe kwele South Africa izolo esele minyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lasithupha 66. UClegg udliwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Wake wahlala eZimbabwe isayiRhodesia esalusana ngoba unina wayeyisizalwane seZimbabwe. UClegg ube ngumuntu omhlophe kodwa ubehlabela kakhulu ngesiZulu okwenze wathandwa kakhulu kusukela kudala ngesikhathi esacathula lapho ayehlabela khona echotoza umbuso wabelungu owawuncindezela abansundu kwele South Africa owe-apartheid. Wahlabela lamaqembu awasungulayo athi elijulukale lesavuka. Ingoma zakhe ezihamba phambili zigoqela le ethi Impi.
Impi, onathi biyeza, bobani bematinta mabobesi.
Madam Sweat. Kulale njalo ethi
Pasimbo nanga.
Njengomlandeli wenguqo mina ngizahlala ngimkhumbula ngale ethi ibhola lethu sithi lala ngokuthula qhawe lamaqhawe kwaba kwenu sithi alwehlanga lungehlanga
sizoqeda sonke izinkulumo wesibukeli sonke zakithi. Simuzobani, bengathi bona lethu, lapha sihlangana khona bazokhala abantu. Simuzobani, bengathi bona lethu, lapha sihlangana khona bazotelingani. Simuzobani, simuzobani ngathi thathina. Ubani ongathinta thina sishunge bhola webafana. Ubani ongathinta thina sishunge bhola webafana. Singathi ukukhahlela kanani.
Siyalibingelela emakhaya, siyalibulisa lisithi livuka njani. Siqhiba ke uhlelo sikhothamela iqhawe wezomculo uJohnny Clegg. Siyalubonga uxhaso lwenu kuFacebook. Akulo JT Junior, atube utwena siyavuka nkomo, noma kuku, ntombi ngwenya. Utwena good morning, umnungu lae uti morning. Livuka njani slobo kucho, utemba nzima. Sile temba gift utwena linjani baba nkomo, ai, nspilele slobo sami. Amalisi ndlobo utwena livuka njani. Maphosa Jason utwena morning msakazi. Junior Dube utwena badlale kuhle kakhulu. Sibafisela okuhle kodwa emdlalweni wabo olandelayo. UJT lo.
Bani. Bona lethu.
namuzi hlangana khona bazokhala abantu angazo protiswa mse melani lapha bese ngihlabela lami lo Johnny Clegg siqibela ke uhlelo ngaleyo nkoma sithi makalale ngokuthula ukusiphetha ezo suku sikhangele bezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uthi by-election yemangwe le-Glenview South ziza kwenziwa mhla ka-7 ngoSeptemba. Kwanele mthwakazi likhumule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 olivalelisayo ngontungameli Nkomo. Asibheni sonke njalo kuhlelo lunye ngesikhathi sinye kusasa.